thina sibone ngazathi ku MDC Alliance izinto zihamba kuhle ngoba ama rallies wonke aba lempumela yenze abantu baba baningi ubukhokheli buba khona sakunantwembe singathi yenzakala sibona abantu besethuswa yilokhu kwenzakala kubandla se-MDC ikanti-ke lakho ambona ukuthi-ke into enkulu yinto engaphambanisa umanyano we-MDC Alliance okukhulu yikuthi umongameli we-MDC uTsvangirai uyagula usesibhedlela yikho sekuthethe omunye wabasekeli bakhe ukuthi abembambele ku-alliance njalo abembambele kubandla lakhe asiboni nje kusuba lenguquko ngoba siyananzelela-ke thina njengebandla le-CDP uChamisa ngumuntu obetholakala esiba khona kunhlelo ze-alliance.
Mnumzana Chabangu, wena ubona njani udaba lolu? Uyakhuluma lapha umnumzana Ndlovu uthi hayi kukhanya into zihamba kahle.
Undlovu, ugide ezidakezela, akulanto enhle kumbe engithi eqondileyo kumbe ecacileyo. I-MDCT, hathi i-MDC Alliance, libandla elikhulu eZimbabwe. Libandla elazakalayo, libandla elalwisa ngo-1999 uhulumende omubi waseNkosi. So, nxa ibandla le-MDC elilikhulu, ade liyilo abantu ade belikhangelele ukuthi lizaguqula izinto lokulwa lokudlwangudlwangu kuyabisela istruggle sethu emuva, kwenza ibandla libe weaker, nestruggle nemizamo yokuthi sikhulule iZimbabwe ibe lula ilulaze. So ngizaqala kwe-MDCT ezinikuvaka i-alliance izaba weaker nxa ibandla eliyilo elingumkantsho waleyo alliance lingavumelani kuliwa inkomo ziseqa isibaya omunye ngexa kusiba lezinkunzi eziphumayo khona kumele kube le nkunzi eyi-1 kusiba nelanga eliphumayo elinye ilanga lingakaphumi. So lokhuyana asonto enhle. So ngilusizi ukuthi lokhu kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala ukuthi sapersonalizea inhlanganiso. Kuba nzima ngenxa yenhlanganiso uyithethe wayenza wayinika isibongo yaba ngeyakho ukuthi inhlanganiso leyana mhlana ususehluleka, mhlana usugula, mhlana ususehluleka ukuthi uyikhokhele kube nomunye umuntu ongenayo phakathi. Kuba nzima ngaleyo ndlela. Okwesibili, nxa ulida inhlanganiso kumele kube nalokho esithiwa khona le process of succession ukuthi hayi nxa mina ngizaseva kumbe ama-terms amangaka bengingasakwanisi ukuthi ngiphumelele ngiye phambili, kube yinto ekhulunywayo engafihlwa ukuthi hayi inkomo phela inkunzi le nxa isikhulile singasakwanisi ukuthi ilandele amathole hayi isibulala isikhunzisa amathole asifake imithole.
Nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokhu?
Ungathatha umthakathi umhambise enkonzweni, siyafika akhuluma ubuhle abubone enkonzweni. Eqinisweni kanye kabubone ububi ngoba izenzo zakhe nezenzo zenkonzo kuyaahambelani. Ngitho phela sikhuluma ngobaba usengezo, yena ngithi umanyano we-rainbow, umanyano wabomjuru, umanyano osungena ukasipweri, umanyano osungena o-Patrick Zwawo, umanyano osungena i-G40 khabhali ye-ZANU-PF. Ebesikade sigijima emgwaqweni sifite umgabe kaphume usephume lomgabe sesisebenza labo lamhlanje. Yikho-ke ubuhla ngekabufune ku-MDC Alliance. Nxa sikhuluma-ke ngokunika-ke ibandla isibongo, thina abanye kuyazakala sakusola kudala uThabango engakaxotshwa khonalo be-MDCT baba bekuthabela bekufuna khona lokho. Sikufake aside. I-alliance inhlelo zayo kaziphambaniseki. Okuphambanisekayo kumbe ngithi inkulumo ezikhona kumbe izenzakalo ezikhona ngesizibona zisenzakala kubandla le-MDCT ebukhokheleni hatshi kubasekeli. Ngithemba sibonile-ke ubuningi babantu bukhona esitungwiza ngeviki eliphelileyo belanda irali ye-alliance.
Ndlovu, ibandla le-MDC namhlanje ungaquma igazi lami xa liphuma liphuma libhalwe ukuthi MDC ungeke wakukhipha lokho phakathi kwami ngihlalise i-activity sekizinami ngi-MDC lokho akutshintshi kufana lokuthi ufuna ukungitshintsha isibongo sami ukuthi ngesakwesithabango ngenxa yokuthi sengingakhuluma nabantu bakwesibanda ukukhuluma kwami nabantu bakwesibanda ngi-identity yami.